Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground uyakhava ama-election, uyakhava president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media. Bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments. Iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa.
Intatheli zindaba emhlabeni jikelele namuhla zinanze usuku lwazo olwe World Press Freedom Day zikhala ngokuhlukuluzwa zisemsebenzini kanye lodubo lokwethulwa kwempiko engamanga i-fake news.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months early suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Umthethwandaba kamantshi ufumane isiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala elecala lokuphazamisa ukusebenza komthetho wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayini ye-$600 kumbe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha. Ukuchitheka komtshato wendodakazi kamoyi umnumzana Robert Mugabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba engangena kumabhiliyoni amadola eMelika, okuyinto ethiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba emhlabeni jikelele zinanze ilanga lazo lokukhuthaza ukuba zisebenze zikhululekile ele World Press Freedom Day namuhla zikhala ngokuhlukuluzwa zisebenza lodubo lokwethula kwembiko engamanga i-fake news. Emizameni yokumelana lodubo lwendaba ezingasizo zeqiniso, inhlanganiso ye-Africa Check imanyane logatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Baqhuba imfundiso yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihluzisise ukuthola iqiniso. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Intatheli zindaba zinanza ilanga le-World Press Freedom Day zingela njabulo, iningi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya encindezelwa. Umqoqo weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le-World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukweza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kutshintshe, ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona baqamule umthetho, baqamule ama-sexual harassment policies, bamele bebotshiswe.
UNkosazana Tanaka Murerwa intatheli zindaba yesites uthi zinenge inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sabe sifisa ukuthi ikakhulu maybe nxa sisiya ku-ground kungabi lokubandlulula, ngoba lizananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground kuyakhava ama-election, kuyakhava president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media, bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Umnumzana Linox Mhlanga, isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezisanda kuqala ukuloba.
Ngingathi khona, especially kubontaka, laba basanda kuphuma kuma-colleges, lalabo engathi ngama-intern, bayakhuluma nje ukuthi bayahlukunyezwa ngama-journalist, ama-senior journalist angamadoda.
Intatheli zindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe uLifaqane Nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqakatheka kwe-fact check ezindabeni eziphuma elizweni.
Ngiyazi ukuthi ama-resources ayaphatha bonke abesilisa labesifazane, kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu sile ndaba zokhetho, nxa ama-journalist abesifazane ethe wadinge ukuthi kumbe ayeralini wenu nje kathesi ukuthiwe suka lapho uhambe uye cover istory engxenye esisewangi, siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe laphani ngela ama-resources besokuthiwa ahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli zindaba ezweni, ethi sekulemithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga. Ezweni okwamanje kulentatheli zindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le-Cyber and Data Protection Act, lapho okwabotshwa intatheli zindaba ezinjengo-Hopewell Chinono, uJeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mucheyiwa labanye. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli zindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamachumi aphezu kwamabili, i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi athoba mnemibili, 180. Intatheli zindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa, iningi lazo liyaxotshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli zindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edale leParliamente njalo engowebandla leTRCC umnumzana Job Sikala utholakale ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namuhla wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayindi engena kumadola eMelika ngamakhulu ayisithupha $600 kumbe ukuhlala ejele inyanga eziyisithupha nxa engelayo limali. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Sikhala ubutshe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuba efake umfanekiso wevidiyo enkundleni yebulenjini esithi umunye unkosikazi Mo Blessing Ali oshithungwiza owatholakala efile wabulawa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abachuchisi batshele idale ukuba uSikhala wakhuluma lokhu esazimhlophe ukuba udaba lolu lusacutshungulwa ngamapholisa abathi lokhu kwaphambanisa ukusebenza kwabo. Esipha isigwebo sakhe umantshi wedale leHarare unkosikazi Marewana Zogofa utshele idale ukuba loba nje uSikhala ubephikisa icala leli ubufakazi bakhe bebungelantshukuntshu. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi kusobala ukuba uSikhala kalacala esithi bazaphikisa isigwebo lesi.
The effect of the sentence is that he has been given a 6-month wholly suspended prison term on condition that he pays a fine of $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Ukutsho ukuba uphiwe inyanga eziyisithupha ezibekwe eceleni xa ingabhatala imali efika $600 okumele ibhatalwe kumalanga amabili alandelayo, ukutsho uNkomo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bayethuswa isigwebo lesi.
U-Honorable Sikhala utholekale elecala icala lokubana yena kunhlanganiso ephikisana le ZANU-PF yikubona idale parliamente lisithi lachiya selilandela indaba yamasapoti e-ZANU-PF okungasiyo ke indaba esikhangeleleyo. Njengebandla thina sinokuphikisana kakhulu le judgment ephumileyo, njalo sizabe siya ke amadala phezulu ukubana sithole ukusuthiseka, njalo sithole ijustice ngoba siya kukhetho. Ukhetho lufanele kuyenzwe ngokusemthethweni, ukhetho lufanele kwenze kungancindezelwa labo amabandla aphikisana.
Lokhu kusekele ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntungagwa.
Ukuthi isikhalo itholakala elecala kimi kutshengisela ukuthi khona uhulumende usebenzisa umthetho. Umthetho lo usukhanya ungumthetho wokujezisa abantu makhaza, ikanti ke ngumthetho okujezisa abantu ababezama ukuvukela okwepolitiki. Asinazeleleni ukuthi mase siya ekukhethweni lwama-elections, akula mcabango ukuthi abanye bayavalelwa ukukhanya ukukhuluma ngoba kungangcono ukuthiwa khona kulama-election.
Lokhu kuza ngemva kokuba uSikhala walandula ividiyo eyalethwa emthethwandaba ngesikhathi ethonisiswa esithi ividiyo leyi yayiphekaphekiwe. UMantshi uGofa uthe ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakahulumende buveza ukuba ngempela uSikhala walenza leli cala. USikhala ulamanye amacala amathathu aza kuza emthethwandaba agoqela ukutshotshozela ukuba uhulumende akhitshwe lokutshotshozela uDlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuchitheka komtshato wendodakazi kaMoyi uMnumzana Robert Mkabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba elakho ukungena kumabhiliyoni amadola eMelika, okuyinto echiye uZulu weZimbabwe ekhuza umhlola. Amaphepha afakwe nguChikore enkantolo aveza ukuba ababili laba balamaplazi angamachumi amabili lanye 21 kanye lendawo zokwakhela izindlu ama-residential stands angamachumi amabili lanhlanu 25. Phakathi kwama-stands lawa kulesinye esise-Helensville esibiza i-$1.8 million, esinye sibiza $571,000 kuthi esinye sibiza $11 million. Le yimizekeliso nje emithathu kuphela. UChikore loBona balezimota njalo ezinengi ezigoqela iRolls Royce yona ebiza inkulungwane zamadola aseMelika ezingamakhulu phose eziyisishiyankalombili $790,000. Ababili laba balomdadada wendlu njalo yezinga laphezulu imansion eDubai ebiza izigidi zaseMelika eziyisishiyankalombili $8.1 million. Abaningi bathi ababili laba bathola linotho ngemisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi kusabusa uMgabe. UChikore uthi kafuni ukuthi umtshato wakhe uchitheke, kodwa uthi nxa kusenzeka lokhu kumele bavelane loBona linotho. Igqwetha lakhe uMnumzana Rogers Matsikitse utshele iStudio 7 ukuthi ngempela linotho ngeqiniso, kodwa igqwetha likaBona uMnumzana Funga iChimwa Murombe uthe uChikore ubhalele mpahla engekhoyo. Owayeyisikhulumeli sikaMgabe oseyisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana George Charamba, yena ozibiza ngegama lokuthi Tinoedzwa Zwimwe kuTwitter, uthe abazihlupha ngalolu daba bayiziwula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA, eTshwane kwele-South Africa.
Into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba lenotho engaka indisiyazi ukuthi lemthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe lamaplazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe njengembuli akuvunyelwe emthethweni kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakaMgabe bazi babe lomhlaba wonke lowo ngathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise sometimes asithi ingxenye ngamanga but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi liqiniso awubekwa ngukholo nxa ukufunda ukuthi kwenzakale eZimbabwe okwamaqiniso sesibonele ukuthi iZANU-P F ibone kanjani ngoba konke lokho asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba noBona but ukukhombisa ukuthi iZANU-P F kulento vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye of iZANU-P F ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi kanti wona umhlabathi usezandleni zabobani, amaplazi asezandleni zabobani, uzibani lamaplazi amangaki, kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Ye, bafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzatholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamaplazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Ngitshela ukuthi uMnangagwa enjeyana ngabe leplazi eliyi-1 akulanto enjani. Ama-reports okuthi mbani olamaplazi amangani asoze siwabone eZimbabwe iZANU-P F iphethe umbuso asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-P F kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi namaplazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela ukaSimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza uMgabe esaphila, bathola uMgabe esaphila amaplazi nala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa maplazi? Kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli.
Nxa sikhangele indaba likaGrace loSimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la, amane abekhuluma nge-gold mafia ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukaSimba lobona lokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi iZANU-P F isitshela okwesikhathi eside ukuthi since ama-2000 i-land reform iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku sesithole ukuthi uSimba lobona balamafamu amaningi adlula khonokho ababekufake emthethweni. Ukuthi iZANU-P F iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-P F.
UDokotela Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa eTshwane kwele South Africa. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uthi namuhla uzama ukuthi amacele omabili ebutho lakweleSudan alwisanayo avume ukuthi kulethelwe kulelo lizwe abantu abedlula amakhulu azinkulungwane 100,000 ukudla lolunye usizo olutshiyeneyo. Amabutho la abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abikwa esevumile ukubeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa ukwenzela ukuthi akhulumisane phakathi kwempi esiqhubeke okwamaphezu kwempi esiqhubeke okwamaviki amabili esibangele ukubulawa kwamakhulu lamakhulu abantu. Ukuthi kubekwe phansi izikhali kwamukelwe ngenjabulo ngamazwe omhlaba agoqela eMelika lona elithi belilokhe likhulumisana labalwisanayo ngenjongo yokuthi kube lokuthula kweleSudan. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
kuzaba nzima ukuthi amacele lawa ebe leqiniso ekubekeni izikhali phansi ngoba indaba eletha vele ifriction indaba yona le yemngcwele. So abantu laba balemngcwele because also of indaba ye tribalism and balemngcwele between each other because indaba yama western powers are involved. So kule agenda sisithandekile eveli khona efuza ukuthi icine iSudan injenge DRC kumbe injenge Congo yonke nje ukuthi bahlala besilwa kulobudlwangudlwangu. Nxa kulobudlwangudlwangu ama western powers lamanye ama foreign interests ayabenefita sisithandekile. So ukulwa lokhu into ezahlala ingani khona until iAfrica izithathe ileadership imove very 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 quickly in also making sure ukuthi at economic level abantu ba united, at political level abantu ba united, at social level abantu ba united, at a religious level abantu ba united continentally. So that is what we are saying sisithandekile njenge EFF ukuthi hayi
indaba ye capitalism is a real sisithandekile. Ama profits that are driving ama western countries asebenzisa iAfrika njengendawo yokudlalela lokulwa befuqana bodwa belwela izinto esilazo njengama resources. ISudan isinjenge ground nje eyokuthi ama western countries ayadlalela khona ayalwa ayenza nadoselana kuyikuthi ngoba iSudan kufuze yakhiwe bakhangelele ukuthi mbani othatha i-contract liyana yithi kufuze siyakha ama-bridge yithi yonke into i-driver i-capitalism ama-profits. They are not driven by trying to make Sudan better or Africa better. No, kufuze silethe i-socialism. We do away with this thing yama-tenders e-Africa.
Impi yemdeni le yenzakala kwele Africa ungathini ngayo njengoba sibona kulokulwisana okungaka lingabambana yini ele Africa?
Iproblem ye Africa is what EFF has always been saying over and over. Sikhuluma ngento yokuthi iAfrica kufuze ibambane, idilize ama borders. Ngoba into ehluphayo ngama borders, ifriction yonke lo oyibonayo sisithandekile ikhozwa ngama borders. Not only at a regional level, but at continental level, kufuze iunite, ibe one, ibe borderless Africa. You see, ama leaders wonke we Africa, kufuze ukuthi eme njengamadoda, eke ukube bebaleka, bebalekisa ama ambassadors abo from iSudan. Kufuze bebuye behlale phansi and have i-advocacy yokuthi iAfrica kufuze ibe borderless. Why can't we have a borderless Africa? Indaba singabi le presidency eyi-1, sibe le army eyi-1, singabi lama borders, sibe le currency eyi-1. Ukuze sikwanise ukuzivikela njalo ukuvikela abantu abahlala e-Africa as a whole. I-continent ibe one country engela border, ele currency eyi-1. Ele free decolonized education ekwanisa ukukontrola ama resources ethu as Africans. Ngiyabonga.
Umnumzana Innocent Ndibali umholi webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owesilisa ovuke uBhova wabulala, wadubula wabulala omakhelwane bakhe abahlanu ngeviki ephelileyo esigabeni seTexas khonapha eMelika. Obengabonakali uze watholakala wabotshwa eHouston izolo. Kulenhlelo eziningi ezingadlalanga emsakazweni kamabonakude owethelevision eMelika izolo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabalobi balezinhlelo abangaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi 11,500 bekhala ngeholo eliphansi. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosikazi Saneliso Dube onceda intandane eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Kulezinsuku njengoba ngumuntu obhizi nje nge-charity, uma ngithola abantwana lakhe bengenampahla, ngiyabanikeza impahla, ngine-team yebhora kulamalanga. Umdlalo webhora esiwenzayo i-netball ukuthi abantwana babe busy bangayi kuma-drugs.
Singathi abantwana laba ngayibaphi, ngamankazana, ngama-orphans, intandane kumbe kume njani?
Hayi, kuhlangene nabomama ngabantwana, kuhlangene nje siyi-team yebhora. Sine under 15, sinabakhulu mpela omama.
Singathi ibhola lokukhahlela kumbe ke lokuhlaga.
Lana ibhola leli lezandla okwenze ngabona ukuthi kumele abantu bejoyine leli bhola, is because abantu yaze emakhaya fanele ukuthi babe nento abayenzayo, babe busy. Uthola ukuthi umuntu angahlali nje, uyabona. And abantwana ngithi kulezinsuku khonathana ukuthi bakhiphe nje emgwaqweni, yiyo nje isokoxeka kakhulu. And abantu abasiponsa kakhulu yimasakhane eyenza ukuthi silidlale leli bhola.
Ye, kube sokubuya-ke intandane, akusichazisele sibili ukuthi kusukisela nini lapho waqalisa khona ukwenza konke lokhu, njalo uzinikani intandane njengoba lawe sikwazi ukuthi uyintandane?
Intandane ngiqalise ngo-2017 ukuthi intandane ngizinikeze iy'mpahla. Ngiyahamba ebantwini ngicele iy'mpahla ezindala, ngikhulumisane nabantu banginikeza impahla, ngihambe ngiyenikeza intandane abaselokwazi ogogo, ngiyabanikeza iy'mpahla. So ngithe ngibona ngo-2017 ukuthi ngahlala phansi ngabona ukuthi ngoba nami ngishiywe ngabazali. So ma ngishiywe ngabazali ngingaka, umntwana oshiywe ngumzali emncane yena ngingamsiza kanjani? Ngoba uma uthiwa ngumzali ubuhlungu. So yikho engahlala phansi ngabona ukuthi hayi, ithi ngithathe umuzi wabazali ngiwenze ube yi-charity home.
Singathi-ke ulabantwana abangaki abasemuzini wabazali bakho?
Nginabantwana abangu-56. Ogogo ngiyanikeza, any gogo ofikileyo ngiyamnikeza impahla nabomkhulu. Then labo bantwana laba bahlala nabogogo babo, ngiyabaviza ngeyi-23 ukuthi baze sizoba nephathi, bakholise kunye nami, ngibanikeze lezo mpahla, amagifti, sijayive kube mnandi.
Ye, ukuze bezithuthukise-ke ubayenzelani ukuthi labo bezame ukuzithuthukisa?
Ngiyabafundisa ukuthi bantu bami, ma ukhula njengoba i-charity angeke ihlale nawe, ma usuna-16 years kumele uziphathe kanjani. Ngiyahlala nabo phansi ngibatshele ukuthi ubuye esikolweni, number one, zama ukuthi ufunde izifundo zakho, ngikusekele umntwana until azaqeda isikolo. Ngilokhu engihamba naye ngimfundisa, and bayathanda nabo ukuza kimi bezofunda. Bayathanda kakhulu abantwana ukuthi bebelokhu beza ngibatshela uma benenhlupho abanazo, babuya bangitshele. Njengoba manje sengumuntu osenomuzi wakho oseyakhile kwenye indawo, ngiyakhile eNyangeni khonafana ku-village 1. Ngilakhi nje ngasuka ngaba seduze nabo futhi lapho engishadwe khona.
Bayahamba yini ezikolo abantwana labo?
Abantwana bayahamba ezikolo, kodwa uhlupho esinalo yindlela ye-long distance abahamba ngayo esikolweni. Uma ngingathola into efana nebhasi ukuthi la bantwana mba-transport-e baye esikolweni, ngoba nami umuntu onelayisensi, umuntu uyabona okwaziyo ukuthi aqhube imota, ngiyabathatha abantwana ngiyebahambisa esikolweni bonke. Kungaba lusizo kakhulu. Into esikhala ngayo umango mude kakhulu abawuhambayo abantwana uma besiye esikolweni.
Ye, abafisa ukuthi bexhumane lawe bayakuthola njani?
Abafisa bazongithola.
Unkosikazi Saneliso Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ku-Live Talk namhla sikhuluma ngodaba losuku lwe-World Press Freedom Day, okulusuku lwentatheli zindaba. Kwanele mthwakazo muhle, lingayikatshana ke ngoba luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo. Yimi owenu Untungami Linkomo, lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Zvakanaka muye Zimbabwe.